Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga libuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 25 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla amachurchi, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu, ama-traditional healers.
Kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa.
So kunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu, kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
IZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration ikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa.
Lokhu yikucatha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZK isizama ukuvala nje ngoba isisolwe kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. Linhlanganiso ithi ikhangelele ukuthola abantu abedlula izigidi ezimbili abazakwamukela lumjovo kusiyafika uzibandlela womnyaka ozayo. Umqondisi walinhlanganiso, umfundisi uSenis Banda, uthi izolo bebese Plumtree Chinoy leChirumanzu njalo namuhla bazafika eGwanda urungwe leMaswingo. USibanda uthi bazasungula lolu hlelo ngokusemthethweni ngevikezayo. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basebenza ndawonye lohulumende, odokotela, osiwalu labokholo olutshiyeneyo abazachasisela abantu ngokuhlaba lijekiseni ukwenzela ukuthi bangesabi.
Sijonge ukuba sisebenzelana namabandla wonke jikelele eZimbabwe, amabandla amachurchi, ikanti njalo besikhangelele nalabo abomdabu, ama-traditional healers, sikhangelele labo ezinye inkolo abezi-Muslim lamaHindu, ukuthi sihlanganelane labo ukukhankasela ukuthi uZulu wonke jikelele ahambe ayethola injection, i-vaccination, ukwenzela ukuthi azivikele kulo mkhuhlane we-COVID-19. Besise-Plumtree njalo besise Chinoy njalo besise kule team ebise Chirumanzi eGweru, ikanti njalo kusasa babese Gwanda, abane njalo bese Urungwe, abane njalo beqhubeka besiye eMaswingo ngoba sizama ukukhankasa ilizwe lonke.
Kuyini okwenze lasukuma lenza lomkhankaso?
Sinazelele ukuthi iZimbabwe ikhanya sokulodubo ukuthi sithole i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu laba yi-10 million. Ngakho thina njengebandla besifuna ukukhankasa, sizama ukuthola engxenye, xa singatholi i-2 million ube 2.5 million, ibe yiyo i-contribution evele ema-church ukwenzela ukuthi kutholakale i-herd immunity. Sisebenza sichasane le-Ministry of Health ukwenzela ukuthi sithole abantu, bathole indawo lapho abangahlatshwa khona, ngoba sibe sesaba ukuthi singakhankasa kakhulu kugcwale abantu kodwa injections zibe zinlutshwane. Kodwa i-Ministry of Health isebenza layo ngoba khona injection lama-vaccine akhona sokumelela abantu. Ngakho sisebenza labo ukwenzela ukuthi silayele abantu ukuthi abasesigabeni esinje hambane endaweni enje, abasesigabeni esinje hambane endaweni enje liyehlatshwa. Siyathemba ukuthi kusiyaphela uJanuwari siyabe sesifumene inani leli ebesilikhangelele le-2 million kube yi-contribution ye-church.
Nxa lapha liqhuba imikhankaso yenu liqhuba njani kulokwenza lezokholo kumbe likhuluma nje?
Abe-Ministry of Health Zimbabwe abezokhuluma ngokuthi nxa sikhangelele indaba le vaccines ikhangelela esingathi nge-scientific kumbe nge-medical side, kuyini ivaccine yenzani, inceda njani emzimbeni. Njalo siyakwazi ukuthi ebulenjini lapha sokube le ndaba eziningi ezethusa abantu. Ngakho ke siyabe sizikhangele njalo kuphendula zona ezi zinto, imbuzo abantu abalayo ukuthi kambe ama-vaccine lawo esilawa vele China afana nalamanye ahlala isikhathi eside labantu ababesithi ungahlaba uyakufa after 2 years, kuliqiniso yini konke khonoko? Siyabe kulungiswe ngabodokotela abona kungcitshi ngalindaba. Ikanti njalo silungisile futhi iphepha elikhulumisana labezenkolo kule mbuzo eminingi ebuzwa ngabantu abasesikristwini kumbe esimoslem bekwezinye inkolonkolo abantu abalazo eziphendulwayo njalo khonapho zingcitshi. Sizathola-ke abantu abazasikhankasela emabandleni bebaphendula imibuzo abantu ababelayo, kodwa bebakhuthaza-ke ukuthi beyehlatshwe.
Ngeviki ezayo liyabe lingaphi, njalo abantu bazi njani ukuthi liyeza?
Ngeviki ezayo ngathi kuzaba lento eqakathekileyo esithi yilaunch. Njalo-ke phakathi kweviki ama-teams ethu azabe seGwanda, abanye bazaba emcare, abanye bazaba eChegutu.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo, kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Ilizwe leli lehlisa izinga lemigoqo ye-lockdown laya kweyakuqala, ukutsho ukuthi abantu balakho ukubuthana bebaningi, njalo leminye imigoqo efana le-curfew yekethiswa. Kodwa kusukela leso sikhathi abezempilakahle bathi besabela ukuthi kulakho ukonakala njalo ngekhefu lekhisimusi, lapho abantu abazabuthana khona bejabula. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, sesibhekelane nokuthi kuzovela i-wave yesine kumbe izinga lesine ele coronavirus e-South Africa, okuthi njengoba sisiya kulesikhathi esama-holiday awekhisimusi, ngoba abantu bazobe bekhululekile bevakasha kakhulu, sokunokwesabela ngempela ukuthi cha kuzoba nokukhuphuka kwezinga lokugula kwabantu. Kanti ngoba njalo kunomkhuhlane wophepha ovele nje oqhamukileyo kulesi sikhathi sehlobo, yikho sokwenza ukuthi abantu babe nokwesaba okukhulu.
Kodwa wona umumo unjani, abantu belokhu besalandela na iziqondiso zabezempila kahle ezokuqhelelana lokugqoka ama-mask?
Esingakusho ukuthi izinga lithanda ukwehla kancane, kakhulukazi ngoba nakho abantu sebeqala ukugoma, begomela wona umkhuhlane we-corona. Kuthi labo iningi laba sebegomile sebebona ingathi cha ukukhululeka sokukuningi ukuthi hayi ngeke baphinde bawuthole lo mkhuhlane, kumbe noma bangawuthola usenabungozi obudlula lobo bujwayelekile obophepha. Ngakho siyabona ukuthi izinga lihamba lisehla ngokuhamba kwesikhathi.
Ngokubona kwakho, ukuhlangana kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi akusoze na kudale udubo lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Empeleni khona ukuhlangana kwabantu, ngoba siyazi ukuthi sixwayiswa njalo ukuthi abantu bangahlangani kakhulu. Siyakubona ukuthi abantu uma beqala ukuhlangana njalo bekhululekile ngesikhathi samakhefu ekhisimusi, kusho ukuthi lokho kungaba yimbangela njalo kubhebhethekise lo mkhuhlane kumbe leli gciwane ele-corona. Ngakho kuyilokho uhulumeni siqalile nje ukwesabela nokuxwayisakazi ukuxwayisa abantu kakhulu.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubikwa ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amane 40 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lambili 22,397 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, okuyinani eliphezulu.
I commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration yikuthi ifuna ukupha abantu abangelazithupha ithuba lokuthi bazithathe ukuze benelise ukubhalisa. Uhlelo lolu belumele luqale mhla ziku-6 ngenyanga ezayo kodwa iZEC ithi soluzaqala ngomnyaka ozayo ngenyanga kaNhlolanja. I-commission le yethule lumbiko ichasisa ngesizathu sayo izolo ngemva kokucothozwa ngabaningi. Yengeze yathi ngemva kokukhulumisana lenhlangothi ezitshiyeneyo ibone kufanele ukuthi idlulisele phambili lolu hlelo ukuze abangelazithupha babe lethu ba lokuyazidinga kwemsitheli labo benelise ukubhalisa. Abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bayakusola lokhu besithi kuzabangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukubhalisa. UNtunga Emile Inkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu yikucatha ngomunwe into engamukelekanga lakancane. IZEC isizama ukuvala nje ngoba isisolwe kakhulu. Angithi vele yona iyasolwa ngokuthi ithatha uhlangothi lweZANU-PF, ithatha uhlangothi lweqembu elibusayo, ithatha ama-instructions kuZANU-PF kulokuthi izimele iyenze lokho kufanele kwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni wonke jikelele ezinjengayo IZEC. Ukuthi kazikhethe ihlangothi, kazithathe ihlangothi, ziphila ngomthetho ngaphansi kom umthetho, zisenza lokho umthetho othi kakwenziwe. Akulanto evimbela ukuthi iZEC ivule ukubhaliswa, ibuyivule futhi ibuyivule ikwenziwe kanengi. Akula mthetho othi kumele balinde abantu baze bathole izithupha. Ukucatha ngomunye lokho abakutsho into engasebenziyo, kabavule abantu babhalise, baze bathola futhi abanye bazathola izithupha phambili babhalise, labanye babhalise, akwenziwe kanengi, kuhlale kuvuliwe, babhode futhi emakhaya lasemadolobheni abantu babhalise. Hayi lento yokucatha ngomunye. Besaba abantu ukuthi babhalise ngoba becabanga ukuthi ababhalisayo ngabantu abasha abangasoze bavotele iZANU-PF kuma by elections.
IZEC ithi ithethele linyathelo ngoba ifuna abantu babhalise ngobunengi, kodwa abanye bathi lokho kuza kwenqabela abantu ukuthi babhalise. Ungathini ngalokho?
Abantu abaningi asoze balithola ithuba lokubhalisa ngokuba ayisikho ukuthi iZEC lapho etholakala khona kumbe ngafika namhlanje ngolesine wonke umuntu uyamisa inhlelo zakhe. Abantu bathwele nzima elizweni, bagijima bedizama ukondla abantwana. Ngakho-ke nxa uzavula ngesikhathi othanda ngaso ukuthi abantu sebezinikele ukuthi bazabhalisa ngalesi sikhathi, udlulisele phambili ubuyubize njalo, abantu abafuna ukudungwa basiwele badungwe basiwe ngapha. IZEC kayilandele umthetho, ayingalandelanga umthetho abantu asoze babhalise ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke abantu bazathola, bazavimbeleka kulungelo labo lokuthi bavote, ilungelo abaliphiwa i-constitution, abaliphiwa ngumthetho, njalo abaliphiwa nje isivumelwano somhlaba wonke jikelele ukuthi abantu bamele bavote okhethweni olukhululekileyo.
Kule sixwayiso ngathanda ukusifikisa kuZEC,
engakukhuthaza iZEC ukuthi abantu abakubona ikwenza kubenza babe lesiqiniseko sokuthi kayiphathanga ukhetho ngendlela efaneleyo. Ukhetho ayisilo lwe-one day lokuthi nje uyabala amavoti. Ukhetho lusuka kulolu khetho kusiyafika kolunye ukhetho, lukhetho enhlanganisweni enjengeZEC. Ukubhaliswa kwabantu kumele kube free and fair. Ukurejiswa kwabantu noma kubhode emakhaya kumele kube free and fair. Ukukhampena kumele kube free and fair. Kumele ingathathi uhlangothi IZEC, ungathathi uhlangothi lweZANU-PF. Landela i-constitution njengoba injalo, ulandele umthetho, ungazange wathatha uhlangothi. Abantu bafuna ukuvota, ababhaliswe abantu ngendlela abafuna ukubhalisa ngayo, hayi ukuthi kuvinjelwe abantu ngoba kusesatshi ukuthi bazavotela amaqembu aphikisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Did you see Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ilizwe leBhilitane seliqinise isandla ngodaba lweZimbabwe lakhuthaza umanyano weSADC ikakhulu ilizwe leSouth Africa leZambia ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe kulungisiswe ezomnotho lezombusazwe. Lokhu kuphume edalele ePhalamende leBhilitane ngolwesibili, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asesungule umkhankaso wokubopha izigilamkhuba ezivalisa otshekeja abasebenzisa izidakamizwa abafaka amalayithi ezimota ahlabayo okuthiwa ngama-bar lights lamanye amacala phambilini kwekhefu leKhisimusi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salona nebalandeli beka Studio 7 linjani lonke izimbabwe mazimbabwe amahle lemakhalanga amahle lematonga amahle lana emandebele amahle linjani lonke lana emasarwa linjani liyaphila lonke lethemba liyaphila kakahle ezweni leni lezimbabwe. Yazi nginembuzo lapha kanti makati manje oba sihlala sivota iminyaka leminyaka savota unkomo ezilokhu esaphila la manje lokhu esiqhubeka sivota siyawina abantu bayelela esikhundleni amanye bayelela esikhundleni kanti manje uncedo lokuvota yini mado yini into yokuvotela sivotelani ngoba last time savota lapha ezilwa kwethu sawina umuntu wayalela esikhundleni namanje solibheki khuma amavoti 2023 lithi lizovota njalo sizowina phinde liyalela esikhundleni manje uncedo lwanko lokuvota lapha yini akulancedo liyawubona indaba ekhona akulancedo kodwa ke lizamelane ngezindlela but into nisolweni iSADC le nto ekhona yayi blame iSADC because iSADC they are wrong iSADC amanye amazwe mayiwele yipro problem kusenza indaba ezinjalo bakhipha amasotsha bemele ukhetho lelo bakhipha abantu ukuthi noma bekulwa bekhipha umuntu wengenkani esikhundleni kanti wona iZimbabwe yona indaba kungenzakali indaba enjalo ilokuthi iZimbabwe yona le ngoma elomuthi ongakanani impilo yesajama amanzi onke lana kwenzakalani kahle lapha ekhaya lapha amamazi usually delelo Zambia uMozambique oDRC bonke wonke amazwe lapha eZimbabwe ukuthi wona injani impilo leyesaba kungakabani siyamoshakala abantu bashaywa siyaceda siyafa siyaphela siya qekezwa ngendlela ethile but no help sebantwana bengela bazali phela thina makunjalo how can you still use Zimbabwe is out of constitution kona hard kona poko na uthi out of order what is Zimbabwe yile ama nathi ngathi twine lokho into kweni lokho twine ama sanctions izimbabwe ama inkinga ezinjalo ama sanctions angkhona lawo manje kwenzana ungcwele kwa ama sanctions angkhona pha kusizi ngalothi ngaze lifake bamfaleleni impilo yabo yonke ama sanctions yena eZimbabwe lofake eZimbabwe impilo yonke life jail man mawuthi ama sanctions adu afuna ufake eprison fakana ama-sanction enejele mani akula ncela uhlala esipanishi ma singabe ezimbabwe kuthi nosidonsa kanzima ngenxa ama-sanction leyo singakwazi ukuthiwa how do you mean of ma-sanction ngapha sibhizi siyasokeleke kuqamba ama-sanction umuntu bayalela ezikhundleni bona bayadla basutha thina siyasithwele kanzima emhlabeni apha akula lutho lulungayo mani siyabhedele indawo zonke manje bona manje sesihlele egangeni kodwa singabantu bezimbabwe manje indaba kwenzakala akele zamqwenza into zimani ilizwe libilele mani kumoshakele naye nani le nabogogo enze ngikhumbula ugogo lo kuthiwa ngugawula ugawula kuthiwa ngugawula ungaphi logogo wayijabula leso sikhathi leso gawula ungaphi ethuleni logawula lo khathi uma uthambani umugogo wayekhuluma indaba embi kabi lapha endaweni zesikhalangeni ungaphi makunzi khulume phela leso gayiguzu ya kuthiwa ngogayiguzu wena gayiguzu gogo ungaphi manje uthulethe ezikho lapha singakuzwe eZimbabwe awukhuluma ukudake gabaza manje gayiguzu ungaphi gayiguzu uthini manje umuma umomile kanje into ziyabheda manje gayiguzu wena ukujabula sithi hayi liwinile liwinile Zimbabwe yakaboya akuyaboya kuphi Zimbabwe inoneza nazo ayiwe gayiguzu lawe gawula ungaphi manje makunje
lele futhi ku studio 7 okhulumayo enguyo Selami kumadlambo engizathanda ukukhulumela kukho kukhulume ezokhulumela ukuthi isikhathi sama holiday kubafowethu abangomalayithi ngiyazi ukuthi yila abasebenza khona kakhulu besicela ukuthi beziphathe kahle bephathe kahle phakathi ama-customer abo kakhulu ekudriveni uma zizo sikhathele parking ukuze sigweme izingozi please ama-customer ethu phephile ngoba ukugijima asukufika njalo kuyakwenza ugcina ungasafikanga lapho yakhona, kakhulu uma uhamba ngemoto bhiji siyabulala ti abayihlise behambe ngendlela e-right. Ithi ingozi uma ikuvelele kuvelele kube kuyithi akusiphutha likatry kodwa kuyaba kuzivelele ngendlela ukuthi uNkulunkulu yabe kuhlelile. Ngiyabonga lapho ngiyadlula. Engithanda ukukhuluma ngako kakhulu kubo malayisha ukuthi ake besibhekelele i-government ibekelele kakhulu abantu laba abahlukunyezwa emabhoda kodwa balusizo kakhulu kulaba abantu bathi bona bangama-voters abathi bangama-voters e-government kumbe abathi ebantwini bale-government kamnangawo amalayisha bangumasiza balusizo olukhulu kabi. Khumbula ngaboma-2000 uma 18 kungena kudla kungena lutho eyitolo nasekuphi ibona kade belayisha ukudla bekuhambisa ezweni la. But kuthe kuma kuqala ngathi kuyavuleka ama-ministers e-government seqala ukuvula ama-shop house seqala ukukhiqiza ukudla nani sebevimba ukudla loko ibhizinisi leli labomalayi. Why be-affect ibhizinisi labo bantu ekade liyilusizo lalabo bantu abangama-customer abo njengamanje sebejika futhi sebebahlukumeza sebefaka umthetho ukuthi bona ye okuso ukudla ungeni uma kuzongena kumele ukhokhe imali engaka khonkena kuyikuhlukumeza kungabacabangela abantu ubasebenzise ngaleso sikhathi uma uxakile uma uthi usuright sizibona usabadingi subaxhaphaza kungukhubo mubo wama-ministers kunye ne-government akumna uma ngingasho nje straight. Manje uma ungaya emabhoda wonke ubheke ukuthi babhadala izimalini ukuthi beze bedlulise ukudla okusetshenzwa yilaba abantu besebenzela izimuli ezimakhaya ba ukudla kusiza noma ngubani ongumntwana okulelo lizwe. Kodwa ketholakala i-government ethi i-government yabantu ikuvimba isenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu lo angene nako ukudla lokho. Kodwa lapho asuka nako i-government yakulelo lizwe ibe ikwenze kwabalula ukuthi ahambe nako esiza abantu abahluphekayo kulelo lizwe. Kodwa kube sokuthi i-government yakulelo lizwe eyiyona enabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima. I-government enjani? Umbuzo wami ngizibuza wona ukuthi kona labantu abathi basupportizane supportizane njani enukayo so kuyanuka ngezenzo ezimbi. Umuntu uzasuka from eGol adrive almost 700 kilometers engakubhadalelanga ukudla lokhu kanti i-government yakulelo lizwe ikwazi ukuthi uyasiza abantu abahluphe. Kodwa i-government yabantu abahluphekayo ikwenze kube nzima funa imali umuntu angenayo. That's my question. Why ibe ngathi uma behleli phansi nabo beke bekhuzana ukuthi hayi lento yimbi sike saphelelwa emashelfini kwangabi nalutho kwakhala emabhongane kwaba yibo labantu ababuya nakukudla bebezofida abantu. Okuyikuthi kungazange kwaba yibo malayisha kuba kwaphuma isidumbu eziningi okwakuzoba luhlazo ku-government. But leyo government ebabeyisiza ukusapota abantu babo namhlanje yiyona ebablokhayo. Hayi mina ngiyaye ngikhalaze kakhulu kowethuma la abakhulumela izano ngiyazi ukuthi balalela i-Studio 7 ndayake nibheke kahle bobaba le nto eliyisapotayo ayinanembeza kumbe nani nifile unembeza njengayo angazi.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 ningabe ninjani kuzo zonke indawo lapho enikhona. Ngibonge ku-Studio 7 indabeni esilethela zona ezinhle maqhawe namaqhawekazi nibambe kanjalo umsebenzi wenu muhle uyancomeka. Okhulumayo ngugifti lapho Alexander bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicela ukuthi abantu ngiphawule kanje abantu bakithi emathebelelendi uma siza kwezepolitiki basafuna ukufundiswa kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu wasilethela umuntu ofana nomqondisi oza nokuhlakanipha okukhulu kangaka okuvula abantu amehlo basebunyameni abantu zipophute kodwa bathi bayahlakaniphile. Iyasho neBhayibheli ithi abantu bami babhubha ngokuswela ulwazi. Abantu bakaNkulunkulu abasemathebelelendi bafakwa esihogweni izanu yababonisa ubunyama bona bakhanye babone ngathi ukukhanya bona basebunyameni hayi shame ukuzwisa usizi ngempela. Siyabonga kumqondisi umesekhona bavula amehlo. Sisho nabakithi abamaphathe lamanye ophozayo angahambisani nemthwakazi babona be-right base ngoba sikhuluma nje kunabanye sike sabazwa lapho ku-Studio 7 bePaul ukuthi hayi kuba umqondisi ne-MRP babambana noChamisa bekhulula ilizwe. Awu bantu bakithi umqondisi ufuna imathebeleleni akafuni iZimbabwe so ngeke kuhlangane uChamisa nomqondisi siyaxolisa lapho thina singabantu bemathebeleleni esesithi uhlakaniphisiwe umqondisi wasibonisa ukukhanya sithi asibuyele emuva isifuna ilizwe lethu. ngiphawule futhi nomunye ngengamuzwa lapho ku Studio 7 ePaul ukuthi yaba engumuntu wakithi futhi emathebeleleni wathi abantu bemthwakazi bayazikhohlisa mabethi bafuna emathebeleleni kanti emathebeleleni bake balibona ilizwe elinesizwe esiyi-1 emandebele kuphela awu bantu bakithi abantu bakithi bashota emqondeni abafundiswe emathebeleleni ayinasizwe esiyi-1 ayinamhlobo oyi-1 izizwe ezinemhlobo nemhlobo eminingi laphana emathebeleleni more than 13 languages ekhulunywa lapha uma sithi mthwakazi asiyitsho amandebele abantu abakhuluma isindebele kuphela utha emathebeleleni kugoqela zonke inhlobo lezi ezilapho tonga venda nambia kalanga wonke amanguni nje akhona lapho so abantu basemathebeleleni abafuna ilizwe labo lemathebeleleni so abantu bakithi basashota abantu bakithi abasondelene nabo kuzo zonke indawo lapho enikhona libachazele ukuthi emathebeleleni umthwakazi umithi ifuna emathebeleleni ayifuni ilizwe elinabantu memhlobo oyi-1 abavuleke ingqondo abantu befundiseke siyabona nje ukuthi ngathi basashota kakhulu emqondeni siyabonga hlobo zama ngingabi mude kakhulu sicela nje abantu bakithi befocus etweni yakibo bekele ukushaya izandla begcwalise ama-stadium kubo chamiso chamisa bafuna amavoti angeke babasize ngalutho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abamhlophe abathathu ababulala onsundu u-Ahmad Aubrey owayezigijimela nje abathi uGregory McMichaels lendodana yakhe uTravis kunye lomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala izolo. Bebesetheswa amacala ayithobamunwemunye abalisa ukubulala lokuthumba umuyi. Inhlanganiso zabensundu zithi zamukele impumela le ngoba abensundu bahlala bethwaliswe nzima ngabanye abamhlophe abadlulisa amalawulo. Siqoqele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana aphithizela Ngcobo, saqala ukumbuza ukuthi udaba lobandlululo lwabensundu ulubona njani.
Emelika sonke siyazi ukuthi udaba lwabantu abansundu lakudala lakudala luvele luhlupha kulobandlululo kuleli lizwe. Ngakho ke abantu abansundu babulawa mahlayana nje loba benga thalanga lutho lo kuthe uyezwa ipolice libala lomuntu onsundu lithi khona bengibona angathi uthwele isikhali kuthi abamhlophe abasithwele isikhali esikhathini esiningi ababulawa labo ke bayabesithwele ezandleni. Kulodaba delukhulunywa lapha endaweni ye-Wisconsin kukhona omunye umhlophe umfanyana owayeleminyaka nje elamachumi lasikhombisa 17 years obulele abantu ababili walimazo wesithathu kumnyaka ophelileyo lapha ujengiselwa ngedaba lokubulawa kwabantu abamnyama. Uphumile nje lo mfana sikhuluma namhlanje kungenani ukuthi wabula labantu kodwa abansundu suku zonke insakavukela ukuthi abantu basibe buliwe ngamapholisa ngoba esikhathini esinengoba njengabantu abansundu. So udaba lwenketha bechabi lapha emelika lusaqhube.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatsha? Ukubona njani wena
udaba lwabansundu lapha eMelika? Kuya ngokuthi uhlala kuphi. Kulezi ndawo lapho ungconywana khona ukuthi nxa ungumuntu onsundu uzizwa ukhululekile usekhaya, kube lezi ndawo njalo lapho uhlala usesaba ulokhu uthalaza nje ngoba usesaba ukuthi kulomuntu ongakulandela loba uyazigijimela kumbe uyahamba nje begcine sebekubulele. Ngikhuluma nje kulodaba olweGeorgia olonsundu uJahonsundu wayegijima nje esigijimela ekuseni walandelwa ngubaba lomntwana bagcina bembulele. Kodwa angisho ukuthi lokho kuyafana maganga wonke kuleli lizwe. Abanye lapha esihlala khona lapha kubo Maryland izindawo vele ezanti abantu abamnyama, lamapholisa okhokhela amapholisa ngumuntu omnyama, lokhokhela indawo indawana zethu ngumuntu omnyama, abantu bayahamba nje labo bekhululekile. impendulo yami ngiyokuthi kuya ngokuthi uhlalela kuphi lapha eMelika. Bakhona abanye abasabayo lokuphuma phandle.
Umnumzana Phitizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance ithi iphakathi kohlelo lokubhodabhoda ngelizwe ikhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19. Kwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka elinye njalo izinga lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus kwele South Africa. I-Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi okwenze yadlulisela phambili uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe ibhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikuthi ifuna abangelazithupha babe sebelazo andubana iqale umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.